okuluhlupho yokuthi ilizwe lethu yonke into eyenzakalayo iyenzakala ndiva, ngoba thina into yethu yonke yinto leyane ngani zimbanje. Ukuthi kuboniswane obala njengamanye amazwe ukuthi bantu sesilohlupho olunje, kasenzeni so, kawusoze kubone. So uzathola ukuthi bayakutshela ama-figures ethu alow abantu asebe-teste positive. Kungani? Ngoba kulutshwane abantu osokwenziwe ukutest, njalo la-awareness inilutshwane eyenzakele emaphandleni. Ngengakhangela indawo eziningi-ningi abantu vele bazihambela nje as ifakulaa nto eluhlupho, yona leyi into yokuthi i-lockdown abantu emakhaya bayithatha njengento emadorobheni, balutshwane emakhaya bakuthatha serious, ngoba akuzange kwafikiswa ngendlela eyiyo bachasiselwa ingozi ye-corona. So ngibona ngazathi njengelizwe besikuthatha njengemfa ye-next door. Yikubone ilizwe lethu elidubekayo lisithi lizancedisa i-China, kodwa uzibuze wethu ukuthi uMonica ukuthatha ngapi? So ngibona ngazathi konke khona kuya kutshengisa ukuthini ilizwe lethu lilohlupho olunjani. Njalo yonke into yona leyi isenzakala, akukho uhulumende wethu esingathi usekwenzile ebantwini bakoBulawayo. Ayenziwa ama-test vele, esenziwa ama-test umuntu loyibhubha. Ilanga elilandelayo uMinister uJulai Moyo wathi ukuthi umuntu engaze banje ukuba positive uthathwe siwe khona leso sibili. So into yethu yonke ilusizi, abantu bazaphela ngoba akukho kukhona.
Abantu kabakunanzeleli yini ukuthi bazifaka engozini ngokuphuma besiyadinga impupho lokuya emikambo esivuliwe?
Abantu akukho abangakwenza baba, ngoba ungakhangela into leyi i-announcement ye-lockdown yenziwa kungolwesihlanu. EZimbabwe ungenza into ngolwesihlanu ntambama, it means ukuthi we've got half a day nge-Saturday e-business. Sunday asiyo business day, Monday sokuyi-lockdown. So i-lockdown leyi iyenzakala, umise isiyenzakale ngaleyo ndlela, iyenzakala abantu i-business days ingasekho bengalamali. So abantu eZimbabwe vele impuphu ibisiyinto ehlupha, indlala ibhahile la, njalo ithi bhahile njalo wonke umuntu ololutho longalalutho, ngoba sokukonjani, sokukondoda zibonele. Abanye bathatha izinto laba balamandla bezihambisa ku-black market. So abantu i-lockdown le iyenzakala abantu bengalampuphu, bengalachukela, bengalamafutha. Lanamhlanje ungahamba emagrosa khonoko kunzima ukuthi kuthole, and izinto ukuthi uma abantu sebetshona besendlini, abantu sebesidla kakhulu ngoba akusela movement. So mbona ngazathi vele konke khonoko ama-efforts wonke lawa awancedi ngalutho. And lokuthi abantu abamakethi bephenduke kuyinto enhle, but umbuzo yokuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi labantu laba ngamafamazi esawarisekayo. So kuyabe soku-affecta our political constituents. So yinto eluhlupho ukuthi into zethu zonke zi-tied to politics.